Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNtulikazi 2021 yimi uNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho elupane kukanti emakhaya eziqintini kumazile ezi abantu abaningi abahlolwana
kubhubhe abantu abangama chumi amathathu lane 34 nge COVID-19 eZimbabwe izolo
lokho esesukubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi izivumelana lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo
abalwela amalungelo basola elebilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo umnumzana Sokwa kubandlofu zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kube abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1006 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula ayisithupha 2622 asebebanjela umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 83619 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 12,043 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1,765 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezimbili 1,765 kuphela abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,144,379 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 641,154 sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni elupane e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi unjani umumo elupane
umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu elupane kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho elupane kukanti emakhaya eziqintini kumavillages abantu abaningi abahlolwanga ngakho ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lomkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa silokhe sikhangele njalo lomkhuhlane siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle sisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona kuyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama sanitizer
endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku khona ngapho elupane kumi njani
Ngempela uhlelo lolu solufikile lwafika la uqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ukuba na imithi yayibuye yaba mlutshwana njalo futhi siyananzelela njengoba ngengatsho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelupane engathi kusesenta ku-growth point kukanti aya kumazile TV kalugxilanga kuyafana la loluhlelo lokuhlatshwa abantu bahlatshwa kakhulu elupane center kanti eziqintini kumazile TV akusabalalanga kangaka okuthiya abantu abanengi bengahlatshwanga ngoba zokuthi le ndawo yenzezimpila kahle ezibedlela akutholakali emakhaya zilutshwana izibedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona kanti njalo lezibedlela eziseziqintini kumavillages azitholanga eziningi limithi yokuhlatshwa kungakho ngingatho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo lokho kulokwesaba abantu kabakuqondisisi kuhle kungakho-ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwalokhu kuhlatshwa kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane Abalwela amalungelo oluntu sebesoleka kakhulu uhulumende weBhilitane ngokubuyisela muva isizalwane seZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweleBhilitane lwazise ukuthi indizamtshina ethwele abantu abedlula ikhulu izafika eHarare mhlaka 22 kuliviki isiyatshiya abantu lapha. Lanxa abalwela amalungelo besithi abantu laba balakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubulawa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eleBhilitane lithi abantu laba yizigebengu ezabanjwa ngamacala atshiyeneyo ezingaselalo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Difa Dube
siyazi babunkomo ukuthi udaba lwe-immigration kakhulu kulelizwe laseNgilandi ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leNgilandi afanele ngokuthi bakhohlwa ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano seGeneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngokuphepheli nanoma yikuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela kodwa ke nxa umuntu wafika kuleli lizwe wafika ngokuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasicreateayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele zemele ezama-asylum okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaliqondiswa ngayiphi indlela njalo akukho emthethweni kuleli lizwe lelo ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana lezo umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali labantwana bakhe abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bazale bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe okungakuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabe sekufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenzela ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe
uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe, nxa sikhangela umthetho, umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism, lapho kuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi, noma ukudiliza izakhiwo, noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthi ngama-petty crimes, ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlawumbe nxa sekuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanyeka lowo muntu mhlawumbe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe ekugcineni begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote lowo muntu. Lokho akuba-petty crimes wabunkomo, amajele akhona khonapha, nanoma ngubani noma ngabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahanjise ejele ayegwetshwe ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo, aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi bayakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu, ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyakufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le-good behavior sekufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle, noma bamqale bamnikeze noma ngama-one year la evame ukubona bewanika abanye abantu, noma ngama-two years la evame ukubona abanye abantu, until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo, sixoxela ekweleBhilitane. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe, unkosikazi Monica Motswangwa, kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kolimi lwesikhalanga, eKhalanga Language and Cultural Development Association, ithi idanile kakhulu ngokutshona kwentathelizindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu, yena obelilunga lalinhlanganiso. Ube yingcwethi njalo edumileyo kulimi lwesikhalanga. UNdlovu ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Socha Moyo uthi balahlekelwe ngumthombo wolwazi lapho bekunatha khona iloba ngubani omileyo.
Silahlekelwe kakhulu ngoba ngumuntu ebesithi nxa kube lokunye esingakuqedisisiyo kungaba yinto nje engathi loba libala elithile lesikhalangeni, loba yinto ethile nje ehambelisana nemvelaphi yethu njengabantu besikhalangeni, ukuthola impendulo kuye. Ngumuntu njalo esiqale sonke iqembu le association ye-KLCDA, i-association ekhangelane lokuthi ithuthukise imvelaphi yethu njengamakhalanga, njalo ibe yi-association ekhangelisane lokuthi ithuthukise ukufundiswa kwaso sona isikhalanga ezikolweni. Ngumuntu osingathi thina ubephatheka kakhulu khonapho, njalo siyeme kuye nge-direction.
Lizamkhumbula ngani ubaba Ndlovu?
Ubaba Ndlovu sizamkhumbula kakhulu njengomuntu obethanda ukuthi emanyanise abantu, ebahlanganise, njalo njengomuntu ukuthi lanxa bese siyehluleka lapha ukuthi sithini, sesiswela ukuthi singakhangela ngaphi emibuzweni esabasilayo, befana lokuthi singathila i-moving dictionary, uthole ukuthi wona noma yiliphi nje lapho esesixakeka khona, ukuthola ukuthi yena uyasitholela impendulo ngumuntu njalo bengumuntu obekhuthele kakhulu ubengalandawo ukuthi unganani umuntu omdala umntwana ube kuathenda ngendlela ozasala usuthisekile yikho sizamkhumbula kakhulu ngakhona kunjalo bekhuthaza kakhulu ukuthi intsha iphatheke kakhulu ekuphamiseni ulimi le culture imvelaphi yabo
ebantwini abasakhulayo mhlawumbe abangaba bengakuboni ukuqakatheka kokufunda indimi zabo okuyinto ebiqhuquzelwa ngubaba uNdlovu ungathini kubo
intsha yiyo ikusasa lesinye lesinye isizwe yikho ubona uNdlovu beqhuquzela ukuthi intsha kumele iphatheke kakhulu ekufundeni lekuqakathekiseni ulimi lwayo ngoba intsha yiyo insika eyokuthola ikusasa lesizwe lingafi yikho sikuthatha njengokuthi intsha uma ingathatha ena le into ebifundiswa nguye ubaba uNdlovu ibambelele khonapho iqhubekisele phambili sibona ukuthi ulimi lemvelaphi yethu ayeke ilahlekele isizwe sakithi kodwa kuza kusiya kuloku kuqina njengoba ngisitsho nje ukuthi intsha iyiyo ekumele ukuthi ikusasa lesizwe libe sezandleni zalo yikho kuba njalo nje ukusokwakuba yiso isifiso sakhe njalo obephatheke kakhulu ngaso yikubona ukuthi njengomuntu omdala kathesibe seyi-trustee ye-association yethu esikhalangeni kafuna ukuthi ethiyele abantwana yena esephume total kodwa befuna ukuthi ebelokhu ekhonapho lathi besesimdosela eduze esikhathini sokuthi ebekhona ukuze thina intsha kakhulu labatsha futhi abangemva kwethu sithole esingakuthi thina i-foundation isika egcwele ulwazi olunjalo lukababa usolugwakuwo sesishile
umnumzana Socha Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumente usephe abantwana besikolo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili amaradio ukuze benelise ukulalela izifundo zabo emsakazweni njengoba izikolo zilokhe zivaliwe ngenxa yeCOVID-19. Iphephandaba linye lithi ibandla leZANU-PF ezansi yemaNdebeleni selicele ukuthi obe ngomgcini sihlalo walo kuloo mango umnumzana Ravelani Tshweni aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UTshweni ubulawe yiCOVID-19 ngolwesihlanu. Isikhathi sembiko yenu.
Yebo linjani izindawo yeye kuyaqanda man kuyaqanda kuyagodula sibili awunje akuqandi sibili kuyafiwa kuyaqanda uva le corona la imakunjayo ya loku imemetheka ngamandla isiya phambili kuyagodula kuyaqanda sibili ngapha hayi kuyafiwa sibili kuyaqanda kodwa hayi kuzadlula kuzaphila hayi lo khuluma yini Maxis Banda, Mitchulu Tugu.
Studio 7 salibonani linjani okhulumayo umathema wenkayi yikho ke hayi isikorona sibambile so ke kudingakala ukuthi ngabe ochova laba abancane bame ukuthwala abantu yikho abaminyanisa abantu bahle babafake umkhuhlane osuwile bakithi akusanitayizwe fakwa ama face masks so akufanelanga imota lezi ezincane zibe zisagcwalisa abantu ngoba kakulamawindi lapha abaphefumulelana so kungangena umuntu emoteni elomkhuhlane sehle bathelela bonke kukwenza umkhuhlane usabalale yikho hayi siyabonga bakitha sizameni ukunqabela lomkhuhlane ngiyabonga
lijani balaleli lijani lonke nje basazi bethu hayi 19 nanzelele siqalelele ipati le siqalele izithembiso zabo zabantu amanga lapho ngizwile omunye owalwa Magwelo lodo Makers Fund ekhuluma ama project ay 100 uwanto ezithuta ngobani uwanto ezithuta ngobani abantu sesikwazi vele ukuthi amandla wedola kunini into zakhona kanti vele zibuya masukuzo vodo abantu sebekwazi isebenzisana i-trigger ayikona leyo uthembisa abantu amanga delela abazali bethu sibatshela amanga sizothi bavotele lokho sesikwazi ukuthi imali ifuna ukuvotelwa sizani uhambe ihambe ibhizi ebantwini bekhohle ukuthi kumele belungise la ma-tombstone la abatshontsha abantu abalulekileyo batshontsha ama-tombstone bamosha into ye-gugrawund bayinyathelela bayinyathelela abafunda ukuthi kukhulunywa ngayo babhizi ukhulunywa ngama-project owabolulela sesikwazi izi-strategi zawo zonke zezimpi ezikwenzayo soze abantu asoze lithole lutho bantu bakithi asoze lithole lutho NDC zanu azoze kulenzele lutho kokwamaphathi kokokwethu akusoze kufulatheleni nje lizijerodi into engekhoo xamulela izigodi endlebeni ndingathola kumbe njengokuthi kusemakhaya ndingathola abakwenzayo lithathe kodwa ningabavotele sesikwazi ukuthi bahlale bebobha abadala bethu ungasoze akuna project even eyi-one party konale ayi-100 atsho wena uloze lunegasi bantu akuyo even eyi-one ezophumelela lapho kufunekala amavoti nje okuxhafa sikhathele ukuthi kube kudlalwa kwabazali bethu betshiswa ilanga bemamela into engekhoyo nje uzuluqamba amanga igcekeni ngiye siyivumele nto le
salubonani ku-Studio 7 kungaba kuhle mali iphilile lonke labasikhiphela indaba ezimnandi ezinhle zeqiniso singajabula mali iphilile qhubeke ngomsebenzi wenomuhle okhuluma ngiwa likamambo ngike ngizwa ubaba lo okhuluma ethi yena ungikhansili emvuma umnankagu uyamenzela kahle wenza right sevule ama-project amaningi thina siwabone ngapha enkaya thina sibona lokhu kufanana kuphela imigwaqo yakithi luthuli kuphela ngamagodi kuphela so asazi ukuthi othina sibalwanga yini elizweni lapho enkaya thina sikabona itshintsho so ifu ma umnankagu esenza kusalwa itshintsho asenzelwe lathi ngapha enkaya imigwaqo leyi engapheli yelungiswa sokuyavotwa ilungisa i-50 meters kube sokuthiwa kulungisa imigwaqo akulalutho abaphakamisa izinyawo sibone
Salubonani ku-Studio 7 andingedele ku-Studio 7 kuzo zonke indawo lalifinyelela khona umsakazi ku-Studio 7 gama umthembeni ngibuya kwezimnyama eGlamra nesicelo la mina basakazi ukuthi ma sinake sidlulisele lo myalezo kubaculi bakhithi especially abacula umculo werumba umculo werumba uzohlala ungathi awuthuthuki ngoba abaculi bethu bacula sengathi baculela iy'ngane ezincane zodwa iy'ngane ezincane azinayo imali yokuthenga umculo umculo ukuze baphakamise nabo abezama ukuthi behlale phansi umculo wabo bewenze ulangazelwe umuntu international bengaculeli nje local yodwa ngoba ilocal ugcina umculo wabo ngathi ujabulelwa zingane ingane zibe zingenayo imali yokuthenga lowo mculo sincela ukuthi bake bekhuthazwe lapho beboniswe enye indlela abangawuhlela ngayo umculo werumba
salubonani mahlaba ezulu salubonani mahlaba ezulu okukhuluma isizalwane sasecholotho pochino kakashi siyakhala bantu siyakhala ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 asazi lwavelela ngapha sazi lwephela nini kuzima mani sokuphazamisa le mabhizinisi ethu thina abanye sizenzele amabhizinisi ethu mani akusathengiseki kahle ngesikhathi sokuvala ama-hours mancane siyaphangisa ukuvala asisebenzi kahle la mapholisa asihlupha lapho asigijimisa mani ayokutheliwa amapholisa lapho wanke mina ngosebenzayo hayi kuzima mana kusebenzeki kahle yenzeki kahle amapholisa mana asazi kuyokuphela nina asazi nje lobe kugavumenti umbela isithathe advantage ngalo mkhuhlane asazi sazi ukuthi sophepherapi ngiyabonga
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe Kufe abantu abalichumi lantatu kwele Kenya isolo. Egu tuvuge ni kwe mota epe uge itwele ipetulo ya silumata umlilo. IAFP iviga ukuba abantu lava bebezama ukuzithathela lipetulo. Umsakazo we Voice of America uthi abantu abafele kungozi yezulu lesikhukhula ezwekazi le-Europe yamazweni agoqela ele-Germany lele-Belgium selifike kumakhulu phose amabili 183. Singene kudaba lwe-Melika. Umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kuleli lizwe lapho osubulele khona abantu abedlula ingxenye yesigidi 609,018 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu 34 million. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, isiphathamandla esibona ngokulwisana lemikhuhlane, umnumzana Vivek Mathi, uthi uhulumente ukhathazekile kakhulu ngalolu daba. Usole abenkundla zokuxhumana esifana le-Facebook esithi zehluleka ukunqaba imbiko yamanga ebangela ukuthi abantu bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, umnumzana Tim Moringai, sambuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Umumo lapha we-COVID lama statistics angkhona ngathiwa lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa, but singathi city puchambijana sisiya kuma rural areas hayi emakhaya alapha e-Ohio abantu abathembi lo muthi, ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu. Plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayebamelele u-Trump wadliwa and bona ba-believe ngayena ukuthi hayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani. But sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhe bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
Engilabo abantu engibaziyo laba abangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lama abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years. But awula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa, anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.
Umnumzana Tim Moringai, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Izibhethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kupupe abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngecoronavirus eZimbabwe izolo. Abalwela amalungelo basola eLebhelitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitsha ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Sokwa kubaNdlovu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.